Umkhankaso kaBiden ufaka udaba lwelungelo lokuzala emqoka. Umsekeli kaBiden unkosikazi Kamala Harris ukhankase esigabeni seFlorida ngelanga lomthetho oqale ngalo.
This is a fight for freedom. The fundamental freedom to make
decisions. Yimpi yenkululeko isiqokoqela sokuzikhethela ukuthi umuntu ufuna ukwenzani ngomzimba wakhe.
Umthetho omutsha wesigaba seFlorida ngomunye wemithetho onqindezelayo osubangele ukuthi kube le mizamo yokufaka lolu daba emaphepheni okuvota ukuze kube lo mthetho kusekelo sombuso walesi sigaba. Izigaba zeleMelika zibumba imithetho yokukhipha izisu ngoba umthetho owethulwa ngumthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme wesula imithetho yesizwe eyayivimba ukuthi izigaba zingathathi amanyathelo ngodaba lokususa izisu. UTrump wakhetha abahluli abathathu kulabo abayisithupha abagenqula lomthetho okubangela ukuthi uHarris athi kumele abavoti bamjezise uTrump ngalokho.
Across our nation, we witness a full-on.
Elizweni jikelele sibona izigaba ngezigaba zelizwe zihlaselwa phezu kodaba lwelungelo lokuzithwala kumbe ukususa isisu.
Former President Donald Trump did this.
Lanxa uTrump esithi umthetho omutsha weFlorida ulukhuni, uyake azichenye ngodaba lokuthi izigaba zizithathele amanyathelo kudaba lokukhipha izisu. Intando kaZulu uchasise enkundleni yakhe yokuxhumana ngenyanga edluleyo.
These states will be different. Many will have a different number of weeks, or some will have more conservative than others, and that's what they will be. At the end of the day,
izigaba zizaba sezehlukene. Ezinye zizakuba namaviki ahlukeneyo. Ezinye zibe lemithetho ekhululekileyo. Yikho okuzakwenzakala. Okusalayo yikuthi intando kaZulu kumele ulandele okusenhliziyweni yakho. Kwesinye isikhathi okukholo lwakho.
Kwesinye isibhedlela eFort Pierce esigabeni seFlorida, esinye isigulane sithi sesabela ukuthi umthetho omutsha uzabangela ukufa kwabesifazane abasakhulayo.
I think it means a lot more death.
Ngibona ukubhubha kwabaningi mpela ngoba amaviki ayisithupha awamaningi. Ngiyazi ukususa izisu sokuzenziwa insitha. Kuyabe kungalunganga.
Phandle kwamakilinika asusa izisu, abalwela ilungelo lokuthi kungazavunyelwa ukususa isisu bayazama ukukhuluma labangena phakathi kwalezi ndawo. UTammy Hall uyalandisa.
And the laws also let me know that pregnant.
Amantombazana amaningi ayabe engazi ukuthi azithwele kuze kufike amaviki ayisithupha. Bacabanga ukuthi abazithwalanga kuze kwedlule inyanga.
It's in two different days.
Lanxa ukumisa ukususa isisu kusipha idlabuzane abavoti bebandla lama-Republicans, uTrump uyakwazi ukuthi lolu ludaba oluqakathekileyo kukhetho lokudinga umongameli olulababili abanguthiki lobhanqa.
Always go by your heart, but we must win. We have to win.
Izigaba zizaba sezehlukene. Ezinye zizakuba lamaviki ahlukeneyo. Ezinye zibe lemithetho ekhululekileyo. Yikho okuzakwenzakala. Okusalayo yikuthi intando kaZulu.
UHarris uthi abanye bakaTrump abakubandla lama-Republicans abakudalile Congress bafuna kumiswe ukususa isisu elizweni jikelele. UTrump uthi akunjalo ngoba izigaba sezingazikhethela ukuthi zithathe inyathelo bani. Lolu daba lulotshwe intatheli zendaba ye-VOA uScott Dens, lalethulelwa emoyeni yimi uChris Gande.